So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande hobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 6 Mbalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lilandula imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalele parliament elingenza ukuthi libe lomthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa okwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028.
Mina ngibona engathi ngendlela engenzakala yona le ukuthi uza kwelanywa ngabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemuzi yakhe.
Uhulumende weleBritane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle kulelo lizwe.
Wenza izinto ezimbili, uletha ifrustration ebazalini balabo bantwana, uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi inyathelo likahulumende wele South Africa elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamaphemithi liyamukelekile.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe kakhulukazi lo obe namaphemithi uthole kuyinqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa, kuyabajabulisa kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lilandule imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalele parliamente elizayenza lenelise ukubumba umthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa ukwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa utshele intatheli zindaba eHarare ngeviki edlule ukuthi ukuxutshisa amalunga ebandla le-CCC edalele parliamente okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele waleli bandla akulani lokwenza lebandla lezanu PF. Umtswangwa uthi uMnangagwa kafuni kubusa nxa ihlandla lakhe lesibili lingaphela ngomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo olilunga lebandla le-CCC.
Kangazi ke ukuthi abantu bakhona yini abasakholwa izinto ezikhulunywa yilaba bantu bezana, ngoba laba bantu vele ngabantu bamanga luhlazo ngalandelela ukuningi abakukhuluma kusukela emuva khona le. Sengitsho lakungena kwayena lundoda ngoNovemba 2017 kuzofika namhlanje ngohubhuhubhu bakabhejane nje bagcwele amanga lokukhohlisa abantu. Eqinisweni badinga yona 2/3 majority leyo ukwenzela ukuthi bakhande imithetho enjengokuthi kulondoda nxa ezabe lokhu esaphila inkosi iseselayo ngo-2028 abuyele. Lokhu abakutshoyo ukuthi okwenzakalayo kakulani labo izinto zikachabango ngamanga mhlaza joko. Simzwile uMtswangwa esithi ye iZANU-PF kumele evikele uWalshman Ncube loThenda Ibithi emsindweni lo abawuhlokozayo ngoChabangu. Uyavikela umuntu ongasowanga kini njani kupolitics iqiniso ukuthi lo lalowo ukhangela abakibo. Eqinisweni ngamanga aluhlaza ngombono wami ngibona yiyo into abayikhangeleyo, yinto abayijabulelayo, ngoba singalibali ukuthi yona izanu ngokwayo ivele lokho ilomqondo walokhu anokuthiwa yi-one party state. Lanxa besithi abalasandla kulokho kodwa bayakubona ukuthi ekugcineni bayakhuleka leqiniso, lanxa lingazi ukuthi bakhuleka njani ukuthi bazuze leyo 2/3 majority. Ngamanga uthi bathi lokhu kwenzakala kulani labo ekugcineni into abayidingayo yi 2/3 majority.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa umbona ephuma yini esihlalweni ngo 2028 njalo nxa ingaphuma ubona ungubani ongamelana
into nje ukuthi impilo isesandleni somnikazi umdali wethu sonke kodwa vele kangibona ukuthi lundoda la nxa kungathini kwenzakalani ukuthi yedwa njengelihla esihlalweni angiboni kusenzakala lokho nxa eyabe lokhu ekhona ngibona uzakwalela esihlalweni lalabo abazama ukumelama abanye babo enxa sozibabe bawadla amabele kuzofikela ozosikhathi uyazikhanyela nje ukuthi ngundoda ofuna ukubamba yonke into esidukwini laba abazama ukuthi bathi bayazimisamisa avela mboni ngaphandle kokuba nxa sethiwe wafundisa abantu abakhe ukuthi babe njengaye njengoba siyabona ukuthi abanye sebefake kukhabhinethi abanye bakhona kumabhizinisi abanye bakhona la kubutho engxenye ke ongamelama ngaphuma khona abe bantwaneni bakhe ngoba na uthatha ilizwe leli sengathena inkosi ukuthi lapha unyakana ephumayo kube yilifa labantu bakhe mina ngibona ngathi nxa baqeqeshile abantu bakhe uzazama ukuthi babe yibabamelamayo ngoba na laba abanye hayi amboni kuyiwandawo ungathi uyakhangela khangela labona abamfaka esikhundleni ababe bakhulu emasotsheni sebaphela du okwenza ukuthi laye nalo ndoda ongumsekeli wakhe uChiwenga impilo yakhe ilinge ngomnxeba ngoba laba ababemsekeli abaningi ngabaseku mina ngibona engathi ngendlela engenzakala yona leyo ukuthi uzakwelanywa ngabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende weLebhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempila kahle ukuthi baye kulelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Abalomkabo labo abasoze bavunyelwe ukubaletha kweLebhilitane. Umphathintambo wezenzakala ngekhaya umnumzana James Cleverly ubikwa efuna ukwethula imithetho embalwa enqabela ukugcwala kwabokuza kulelo lizwe. Omunye umthetho uzakhweza isilinganiso seholo labezempila kahle abavela kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abahola imali encane bengavunyelwa ukungena kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Umthetho lo babukande ufike ngesikhathi uzulwa kithi ikakhulukazi laba bafika ezweni laseNgilandi abafika ngamapermit bengakucabangela ukuthi kungabe into engenzakala. Babe nokudumala okukhulu kakhulu ngoba inengikade lokho besalungiselela ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi balethe abantwana babo njengoba sazi ukuthi nxa usanda kufika endaweni uyachiya abantwana uzitshela ukuthi ayithanda ngiyebona mina ngingumzali bese kuthi yena ngesikhathi esilandelayo ubusubona ukuthi abantwana bayalandela. So lo wethu se abanengi njalo uthi abantu abanengi bedumezekile kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi eLebhilitane licabange ukwethula umthetho onjalo?
Njengoba sisazi ukuthi ensukwini zanamuhla into eqhakathekile kakhulu emhlabeni wonke jikelele izinto esizibiza sithi ngama budgets. Njalo ibudget leyi kuyindlela yokuthi ilizwe nelizwe liba lendlela elibeka ngayo imali yayo eqondanele izizalo ezalelo lizwe noma ngithi ekhangelane nama citizens akulelo lizwe. So okungangokuthi abantwana nqabe kuleli lizwe laseBhilitane abantwana baba lama privileges athize okufanele ukuthi bengawancitshwa iloba balamaphepha noma abalamaphepha okufanele ukuthi bakuthole. Ingakho uhulumende sigcina wasebona ukuthi abantu lapha sebelethe nqabe letha umuntu oyedwa oyikeweka ukuthi abuye ezosebenza kuleli lizwe uthola ukuthi abanye mhlawumbe kulabantwana abane noma mhlawumbe kulabantwana abahlanu sebebona ukuthi defense deposit noma imali asebeyiluza ekuthineni babhadalele indleko zalabo bantwana ikakhulukazi esikolo nokuthi njalo ebhadalele emtholampilo nezinye izinto njalo eziyabe zidingakala ezidingwa imfanelo zomntwana sibethola ukuthi sekusiba lendleko enengakhulu ngoba yena engumzali yedwa imali yakhe ayibhadalayo e-tax mhlawumbe asithi phose sithi 50 pounds leyo 50 pounds leyo ayisayenelisi ukuthi ingakhava indleko zalabo abanye abantwana abaningi noma ingaze kuthiwa yedwa kungakanani yiko sigcine ukusenza ukuthi bagcine sebebona ukuthi uhulumende useluza imali eningi kakhulu ngenxa yokuthi thina singabantu abavela phandle kwelizwe sesileta abantwana ngobuningi babo ukuthi egcineni begcine sebeba baningi elizweni sekugcina kusenza ukuthi ilizwe lisuffocate through izinto okufanele ukuthi baspende kizo
ubona umthetho lo uzayenza njani kakhulu izimuli awusoze wehlukanise na izimuli
zizahlukana abaphakade ngoba nxa sithi siyakhangela njengoba ngitshilo ukuthi inengi kade besathi ngcono ababuye bezobona bona kuqala bashiya abantwana emuva okungakuthi nxa sokufika kuleli thuba lelo ukuthi abantwana bengasavunyelwa ukuthi babuye sekuzakwenza ukuthi kube nzima ukuthi abazali bahlaliseke kuleliyani ilizwe ngoba nxa uzazi ukuthi uhlezi umntwana wakho ongasoze ayenelisa khona ukuthi bezokuvakatshela noma bezohlala lapho khona kuyanikeza i-frustration eningi kakhulu emzalini ngoba njengoba sazi ukuthi abanye singabazali babantwana kodwa-ke asiselabo abantwana baselabo ogogo abangabanakekela emakhaya asiselazo izihlobo ezinganakekela abantwana ngendlela eqondileyo so osekusenza-ke ukuthi ngaleyo ndlela mhlawumbe abuthiye umntwana kuma-temporal basis uzitshela ukuthi uzabuye ubuye uzomthatha kodwa-ke nxa sekufakwa lo mthetho ofanala nalowo wenza izinto ezimbili uletha i-frustration ebazalini balabo bantwana uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye
Umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezamukele inyathelo likahulumende walelo lizwe elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwama-permit. Uhulumende wele South Africa wazise ngeviki edluleyo ukuthi amaZimbabwe exemption permits asezengezelelwa isikhathi kuze kube ngumnyaka ka-2025. Izizalwane zakwele Lesotho lazo zengezelelwe ama-permit azo ngesikhathi esifanayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe ikakhulukazi lo benamaphemithi uthole kuyikunqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa kuyabajabulisa kakhulu lokho ngoba esikhathini esidlule bekubuke ngathi lokho ngeke kuphinde kwenzakale futhi njalo.
Ungasichasisa nje ngamafitshane ukuthi abalamaphemithi kumele benzeni ngemva kwalokho osekwenzakile ukuthi angezelelwe isikhathi kukhona yini abamele bakwenze
labo abafaka isicelo sama-waiver ngathi akukho kufuneka bakwenze kuzofuneka balinde nje ukuthi bathole leyo mphumela bazovele bavuselelwa amaphemithi bese kusithi labo akade bengafakanga isicelo sama-waiver kuzofanele ukuthi baphindele laphaya kwa-VFS bayofaka isicelo esekungezelelwa kwalamaphemithi ukuze bathole amaphemithi amasha
Loke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabelweni seMathebeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaqiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulumhlubulo. Okuningi asikuzweni kunokuthabadla mini ese Victoria Falls.
Abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Maz bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaca kanye lezilonda. Unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu Programs Coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amapedate hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze afikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impila kahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile ukutshengisela ukubana aphathekwanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingancedisa ngawo ukuba siwavikele lamadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo layo uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esizakuya khuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezu umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zesabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini yizilonda lesiphatho samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamanisi yabantu abasebenzisayo. So ikwezizama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingani ziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kumele idonki baziphathe njani lendlela kumele bazitrite ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa bese izitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkqubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngisejengwe ngenguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa ezishabane athi isidumbu sikaSimbarashe Moyo oleminyaka engamachumi amabili lasithoba minwembili 28 sitholakale emoteni yakhe silamanxeba umzimba wonke. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weSouth Africa waqamba amanga ukuthi kulabantwana abedlula amakhulu amane 443 abatholakale bethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu bevela eZimbabwe beselizweni lelo. Uhulumende weZimbabwe uthi abantwana ababuyiselwa eZimbabwe bengena maphepha bedlula ikhulu elilodwa nje kuphela 124. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibona ngicabanga ukuthi manje umnanga kwinto zimhambela kahle. Ngicabanga ukuthi iZANU-PF yonke yonke jikelela ogawule konke labo chum bahappy ke ngoba abantu betshiswa la eSouth Africa ngoba uZANU bezofika la betshiswa nje kuyisenzo sabo ngoba kungaso kuhlukumeza kwaba abantu ngabantu abakho la ngabantu basekhaya. So abantu betshiswa kanje ngicabanga ukuthi umnanga kuba mnandi kakhulu kabulala inkomo yenza iphathi ngoba kwehla kahle abantu babesifa manje uyezwa abantu bangezelwa amalanga othi bebese-South Africa yenigijimi yakhuphula intengo yamapasipoti ukuthi esutza abantu ukuthi bengakhona ukubeza amapasipoti bephume besamona. So kajabule ma abantu betshisiwe edipluti ngoba kwehla kahle kuye abantu bakhe ma behlukumezeka. So kuhle kakhulu kumnangagwe lecabinethi yakhe bonke labomthuli bakhona.
Kuzatshelela hhayi nami nje ngibona nje hhayi angisangena ngazi ukuthi kwathini. Ngiyazama nami ukuthi sikhulume Studio 7 njengamanje lami ukuthi ngifake kuyala kodwa uhlupho esinalo ukuthi ama-politicians ethu asetshintshe alandele isystemu yeZANU nabantu bonke abasakwazi ukukhuluma ngokuthi iZANU yenza ukuthi abantu abashona yenza ukuthi ayiso mashona iZANU-PF ngoba sikathi abashona kuyafika sesiyabuza ukuthi athi manje lo olokuzela uchamisa kayisoshona yini. So asiphumele endabeni zokuthi amashona sikhulume nabantu abamotshayo azonelwa mvuyinye abantu abamotshayo iZANU-PF opening off yabonke bonke laba abakhulumela iZANU-PF ibabantu abamotshayo because uyazazi ukuthi hayi lona ayisondebele kushona. Wonke umuntu is a human being, umuntu wazalwa ngukhulu wayenziwa nkulunkulu yonke into ayaziwo oyenzayo iphuma ekhanda lakhe kodwa nto kunkulunkulu. Asiboneni nje ukuthi unkulunkulu wasidala sayehlukana ngemlomo sayehlukana la ngenkulumo kodwa sinabantu banje. Thank you.
Abantu bayakhala ngamandla abo mina abantu beZANU-PF akele izami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu bayakhala umhlaba wonke lowo ngokusela kini akele izami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima kakhulu akele ihloniphe amandla abanye abantu ngoba kumanje litshontsha inkomo zabantu licasha ngalo mnangagwa lowo. Wonke labasela weZANU-PF acasha ngomnangagwa evidence iyavela wonke umuntu usekubonile ukuthi wonke umuntu oyenza ububi ngoweZANU khona bazophila ngamandla abantu kuze kube nini bazatshontshela abantu kuze kube nini bephila ngamandla abantu ngale nto abayenzayo le yokutshontsha inkomo zabantu kuze kube nini bephila ngamandla abo abantu bakhathele ngabo laba bantu kube nga abantu beZANU-PF akusibo abatshontshayo kube sekulomthetho abawufakayo okontrola lo busela ukuthi bungaphili kube sebafaka umthetho ukuthi kube ngase kungcono manje kuba kwesi ende kutshontsha bona futhi uyalela esikhundleni yemnangagwa lowo uyalela bona lobo busela cabanga ma uzibiza ngopresidenti utshontsha inkomo eziyi 200 othiwenga lapho 200 inkomo ezadliwa zitshontshwa ngothiwenga manje ubusela benkomo buzophela kanjani. Asiqinyeni lapho bafoyis buyisenda lamasela bazozele sisho
machintitha lo khuluma umuntu ubuza uhulumeni uzoza nini emandebeleni ezosho ukuthi owayebabulalelana omkhulu bethu labo gogo bethu uzoza nini uhulumeni uzositshela ukuthi kwakwenzekani ngoba thina siwazi ukuthi kwenzekani asinabo abazali thina asinabo omkhulu asibazi ukuthi lo gogo bethu ingathi wababulala obathise lezindlu kwakwenze njani umbuzo wami ukuthi kwakwenze njani ufuna ukuthi sibe kwase lo 2019 nababulela abafowethu eHara siphephela phi post sizona zeZimbabwe thina siyephi post cathephi ngoba asingalamlindo ukucathi khulumeni asiyithandi lento oyenza kule ngesizukulwane lesi sasemathebeleni esifuna ukwazi ukuthi uzobuya nini uzositshela ukuthi kwenzekani mathintitha lo
Studio 7 Studio 7 ngingalithona njani lapho uyazi lo muntu othiwa ngusengezo lo uphose ngikhulumisa inhlamba vele yasitokhuzeni but kunjalo nje into engizwisa ubuhlungu zinkokheli ze-CCC ngabantu abafundile kakhulu uzizwa kuthiwa amaphepha e-CCC kafayilwanga kuhle emakhothi kanti waye bengacheki amaphepha ngoba bengamalo yabona becheck amaphepha before. Hayi sicela singa abantu bengasiyenze into ezingelangqondo la. Cela abantu bengasenze ka ama leadership ayisukumela bebone into lezo. Kanti why usengezwe bengamqothi? Why bengamqothi? Sifuna ukwazi ukuthi sokho lama triple siya yithuyi. Asifuni bumbulu lapho.
Ukuthi seven isithu seven siyalibonga abasakaza abahle kwesele indaba zokufinisha. Mina ngikhuluma lapha ngumbeli wenkulumo. Siyadanisa izimbabwe. Izimbabwe sithi labantu abahlakaniphileyo ukudlula umhlaba wonke. Umculi incube ukhweza ipassport. To 200 ebalini bezimbabwe abazivikelayo ikade kumele ipassport liyehla kuba iyehla ipassport but kuyisimango kweza amatoki ufaka imali ku-army ufaka imali ku-president awusaze sadubeka ngezalo sadubeka nomlweli wenkululeko asiyazi into esayidlwelayo asiyazi into eyandlwelayo kanti salwela ukuthi abantu bazibuse kabayekele uthamisa sibuse salwela ukuthi abantu bazibuse sidubelanga ukuthi abantu ma-individual sidubekile nkulunkulu unkulunkulu kangenele bantu bayebabo
abingelela abasakazi bonke thina sibuhlungu usengezo kasandlo sisiwa ke lo bathi angafaki isithombe sikaChamisa kasale khona lapho lani bonani ukuthi liyafaka amayezi izinto kini ipha okunye nje kunye ibizo lethalilungi sasale le sisile sibonti bona abamlandelayo bazavotela yena usengezo sengupresident waleyo sisi yena uyasicaphula vele into kasengezo le hayi akunakuthula ezimbabwe ngenxa kasengezo yokwenza izitori zakhe ibhayisikopu ngiyabonga
27 siyabonga kuyadumaza kakhulu uzobhilive igawalo esibase bekhulumela ukuthi bacela i-NGO ukuthi size abantu bayahlupheka le tsholotsho kibo. Uyazi etsholotsho akunamanzi akunamadamu inkomo ziyaphela izwe lonke nje bayazi behlulekile beyizame ukugubha amadamu for 50 years. So njengamanje baxotshe ama-NGO besenzela ukhetho lolade belwenza eluthamise beqile i-KPC kungala muntu ozobona ukuthi bacela kanjani. So njengamanje bazoyiqala kuphi i-NGO ukuthi buye izobasiza njengoba isomiso singaka inkomo zabantu ziyaphela abantu bayaphela ngendlala i-government yeday yona leyezanu ayina ngichivini umcabango owodwa ukuthi ngenza wapha ama-plant isiza abantu so abantu uma bebale i-government bekhuluma i-government yezanu hayi mina ngithi nxesa noma ungumuntu wezanu sazobona ukuthi izanu iyinto enjani ngoba into ekhona nomuntu wezanu uyakuthembela ukuthunyezelwa umuntu umntanakho ongaphandle kwezwe njengamanje i-passport lakhe la-expire lo mntanakho seBotswana uzolikhanda ngani izanu nale isithume sibuye yathi $200 i-passport izanu phefu yona leli sayivotela la manje lithi liyizani kusazoyibona ukuthi izani into enjani ihloboni kapendi izani unyawo kodwa ukuthi badle bona bebezinothise bona hayi omunye umuntu siyabona
Studio 7 hayi siyabonga ngendaba lezethele sethulela zona indaba ezinhle yazi abantu bangabi nendaba lo mthuli incube lo okhipha ibudget yakhe leyi efavor amasocha i-defense force bayazi ukuthi bangancisha amasocha imali vele obvious that thing is going to trigger out so that's why bekhipha ibudget yabo leyi uzulu abanandaba naye nokuthi uzulu kuyenzakalani izimbabwe phela abanandaba nakho lokhu bona into esebisabo besamasotsha that's the only thing phela that's why benikeza amasotsha imali imali eningi abantu bezimbabwe behlupheka kangaka hayi shem Studio 7 bengicela ukuphawula ngendaba kababa usikhala lo ubaba usikhala lo sejele izanu PF ingadlali ngathi mani sibambe amehlo mani ngoba sebethola ipressure lapha ku-UN bakhulula ubaba usikhala ejele sine sezangathi bazokhulumisana lochabanga ukuthi uchabanga besebantu besebethi nguyochabanga okhipha usikhala ejele dlala ngathi asiziphutha thina uchaba uzomkhipha kanjalo ubaba usikhala ejele uzomkhipha kanjalo kumele amkhuphe ngoba ngathi ngowezanu laye ngose ngowezanu yikho izwi kachabanga lizozwakala ngoba ngowezanu seli zama ukhampena ngayo uchabanga lo uthi thina bese sijala ukuthi uchabanga umkhipha usikhala ejele kungayisiwe uchabanga umkhipha usikhala ejele ngoba izanu PF zithola ipressure ku-UN bakhulula usikhala ejele asiziphutha thina zanu PF ingadlali ngathi mani
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Zulukandaba isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le CCC sele isikhathi njengoba ngijilo hasavumi silugcibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu Chris Gandhi.